Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo kwabhubha abathathu bevulawa i COVID-19. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa ungakathonisiswa.
Umeya wedolobho leGwanda uCouncillor Jason Majale uthi akusiqiniso ukuthi usetshiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT njengalokho okuthiwo yilelo bandla.
Hathi mina ngingumeya weGwanda uJustin Majale angizange ngitshiye ibandla leMDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo kwabhubha abathathu bebulawa i-COVID-19. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6638. Asebebulewe yilesi sifo sebangamakhulu amabili alesithupha 206. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe yi-High Court izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni. Ababili laba batshele intatheli zindaba izolo ntambama ngemva kokukhululwa ngesibambiso se-bail ukuthi ukubotshwa kwabo lokuhlaliswa ejele okwesikhathi esingaka akusoze kubethusele. Ungarivume uthi kubalulekile ukuthi umkhuba wenkohlakalo kuhulumende uluyiswe ukuze uZulu wonke aphile kuhle. UShingono laye ubonge uZulu weZimbabwe kanye labakwamanye amazwe ngokuthuthisa uhulumende ukuthi abakhulule. UShingono loNgarivume babotshwe ngontulikazi besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi abhikitshe ekupheleni kwenyanga kantulikazi. Ibandla leMDC Alliance lithi liyakwamukela ukukhululwa kwababili laba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi bafuna iziphathamandla zebandla labo umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Kurawone labo bakhululwe ngoba bengelacala.
Siyadumisa njalo siyathokoza ukuthi amajaha amabili ama human rights defenders uHopewell Shingono sekhutshwe ngebheli ye 10,000 RTS. Ubaba Jacob Ngarivume laye sephiwe ibheli ye 50,000 RTS. Sikubona ngani lokho yimbhedo, outrageous bail. Kungenani siyathokoza ukuthi sebezahlangana lemoli yabo bayelatshwa bake baphumule ukuhlala lezigebenga labantu ababulawa yimkhuhlane engapheliyo. Siyakubona mhlophe ukuthi ukukhutshwa kwabo ngamaqinga ezanu ngoba sesaba amazwe akhululekileyo iWestern Bloc yababhalela incwadi elukhuni leSouth Africa layo futhi iyeza izekhuluma lo Mnangagwa la manya ma stakeholders konke lokhu sebe hlonipha sebe lenhloni sebe gijima ukuthukulula inyoni edibotshelwe kwenzela ukuthi abe befika bathi sebenze wonke kodwa amabhela angikhona makhulu kakhulu ngani ngabantu abahlwa amacala okubulala abantu siyabonga ipressure evela eZimbabwe kuma human rights defenders kuma political formations kuma women and youth and students and individuals as per se siyabonga kakhulu ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ungaba lesilonda wena isilonda leso sikumuntu wonke your injuries are our injury
kula malunga ebandla leno alokhu evalelwe agoqela usikhala lokura wone lithi ngalokho
sinethemba ukuthi abantu laba sebethukile ngikho ke selibona sebegijima sebetatazela akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa section 70 beconstitution yeZimbabwe umsulwa ungakathonisiswa njalo ukubopha abantu inyawo lezandla ungani ngamadizidenti ungani ngababulali ungani ngabantu abahlosi ukubhidliza ilizwe kutshengisa ukuthi abantu abathukile besaba intsho lesithunzi sabo hhayi mahlabe zulu asibeni lezivindi kodwa singathathi amanyathelo angenza udlame thina be-MDC silandela i-due process njalo i-rule of law
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kansela Jason Majale uthi akusiqiniso ukuthi usethiye ibandla le-MDC Alliance waya kwele MDCT njengalokhu okuthiwo leli bandla njalo uselobele isigaba seMathebeleland South egcizelela lokhu. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni wethule umbiko esithi uhlangane lamakansela wonke aweGwanda ngesonto. Njalo athi ayathokoza ngokuba khona kwakhe kukanti azancedisa ukukhankasela leli bandla ukuze linqobe kukhetho lomnyaka ka-2023. Umnumzana Phugeni wathatha isithombe elamakhansila la ayekhokhelwa ngumnumzana Majali umsekeli wakhe ukhansila Panolo Maphala elinye lamalunga edalela eParliamente amelele sisigaba unkosazana Lindiwe Maphosa labanye omunye ukansela wenqabile ukukhuluma ngalolu daba njalo abanye asenelisanga ukukhuluma labo umnumzana Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi kungenzeka ukuthi ukansela Majale wesaba ukuhlukunyezwa libandla leMDC Alliance kumbe njalo useguqule umcabango kodwa yena uma ngamazwi akhe ngoba akula muntu wayebanjwa ngamandla ukuvumelana le-MDCT emhlanganweni owacutshwa eGwanda ngempela sonto. Kodwa uKhansela Majale uthi babezixoxela nje nomnumzana Phugeni ukuze bezwe ayezokutsho njalo yena usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kukanti wavotelwa esikhundleni akuso ngabasekeli bakhe abebandla le-MDC Alliance.
Ngaqala ukuthi ngitsho ukuthi kubanzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu ngabe thethe isinqumo sezipolitics esingathi i-political decision ngalokho bezaxolela kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifunisele okabe kwenzakele. Ngikubeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJustin Majale angizange ngithiye ibandla le-MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokhu ngikhona phana kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini le-social media lamapiti aphumileyo kodwa-ke okube khona ukuthi kube lalokho engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxela umnike indlebe ekugcineni ubususitsho ukuthi wena uthini ngibaphumele egcekeni abafowethu badayi indaba ngiyayizwa kodwa-ke ngiyabe ngidanise abantu abangithumayo ikakhulu abantu baka-WhatsApp nabantu begwanda jikelele aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abangithume ngayo ngithi ngithatha enye iphathi ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho ebewukhulunywa ngoba bengisengibonele amakhomenti amaningi asuka ebulenjeni ukuthi athini kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osengitshele wathi mina sengithethe lesi sinqumo ngemva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MTC Alliance ngibikele uchairman weprovince ukuthi athi bakachairman mina i-official position yokuthi siloko siku-MTC Alliance nxa kungaba lo munye kuya ngokusenhliziyweni yakhe kuya ngokusengqondweni kodwa-ke okukulike okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba seMatch South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023 liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Baningi yini abacabanga njengani sesikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kuthoyo ukuthi kuthiwe sesitshiye MDC Alliance kukhahlameze abantu abaningi hathi eGwanda kuphela mhlawumbe iZimbabwe yonke umhlaba woke sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elilabalandeli abaningi njalo nami ngiyathemba kanamhlanje ukuthi linabalandeli abaningi yikho sikhonapha njalo sinqobe ngamavozi amangalisayo. So kusiya ku-2023 iqiniso yikuthi mina ngendlela elokhu ngibona ngayo yikuthi i-MDC Alliance izanqoba ngoba vele ilabalandeli abaningi lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelele ukuthi yiyo engaba yisumbululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga edalela ephalamende aya ku-MDCT ayenza lokhu ngoba ifuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokhu sokusiya ngomuntu kodwa izikhundla lezo bele zicabanga ukuthi zaziniwa nangabantu ngakho-ke yikho omele sisiwulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ngabe ikhulumile kodwa-ke kule nto kuthiwa ngama-legal technicalities le kunye okuyi-political route ukuthi lanxa kungaze kube nama-legal issues athi lo senqobile kulalokho kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani. Sizabona lanamhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa yiqiniso elikhona eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lo ngu-Councillor Jason Majale, umeya wedolobho leGwanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhonale emajawundeni eGwanda. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi akusilo qiniso ukuthi umhlabathi wonke owathathelwa abelungu uzabuyiselwa. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi amapulazi azabuyiselwa angamachumi amathathu lasikhombisa 37 kuphela ayiwo aphansi kwezivumelwano lamanye amazwe ezithiwa yi-BPAS. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomongikazi uSister Pretty Mpala obesebenza esibhedlela sempilo obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMampala ubehlala elokitshini lemakhandeni njalo ubekwe ngolwesihlanu. Isizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani bafowethu labodadewethu, linjani lapho elingabe likhona. ngaphe Zimbabwe udubo kuphela. Basakazi sinesicelo thina njengabalimi beZimbabwe. Siyacela basakazi kubana libe lisethulela okuphathelane lezomumo omkhathi. Lokhu kuyasincedisa thina njengabalimi ukuthi sibe sisizwa ngezomumo omkhathi ukuthi silungiselele njani njalo umkhathi wethu uyabumi njani. Kanye ngitho lezi ngeviki sibe sikwazi ukuthi umkhathi wethu umi njani. Ngapha iRadio Zimbabwe kayibambeki ngitsho njalo iStudio 7 isesilalelwa ngabantu abaningi eZimbabwe. Siyalicela basakazi, ngumpofu okhulumayo esilobela.
Salibonani, salibonani basakazi abahle basakazi baStudio 7. Ya liphila njani khona ngapha eAmerica madoda? Hayi thani ngenkosi, lathi siyaphila ngenkosi. Into engifuna ukukhuluma ngayo lapho sengqondo yami nani ukhondile kangiso la mina esenze plan lami senze plan kodwa yena waye kwenye company lami kwenye company unjalo lowo wasebona ephepheni ivacancy eHarare wasesuka ekhada eHarare elanda ivacancy le uthi nxa efile eHarare uthi khona ngathi angangena kwi-interview hayi ngapasa uthi nxa ngipase kuthi kusasa kumele ngihambe ngithatha umsebenzi noma senginike indlu noma ngikhasa umsebenzi bathi kuye uvela ngaphi wathi vele eBulawayo bathi eBulawayo hayi sorry besingakhangelelanga thina umuntu ovela eBulawayo thina sikhangelele umuntu okhonapha eHarare noma surrounding eHarare hayi sorry Mr. Moyo ungazibuyelela eBulawayo ngazibuza-ke ukuthi khona hayi khani ma ngenxa kunjalo njengale kuseZimbabwe abasithoneni babuya kube namavacancy eBulawayo ePlum eCholocho Bedbridge bethi bethatha umsebenzi kuthi khona vele abesindebeleni nxa engathola ivacancy endaweni zeMtwamtari Harare kuthi khona umuntu okhona kasekhohlwe ukuya khona engawesti imali yakhe siya khona ngoba kasuke bemamukele yabo indaba khona pho-ke ngangizibuza khona kathi njengoba nakule devolution of power kathi yaphela ngapha yaphela emoyeni nje njengomsuzo ukuthi umuntu uyathi dwi unuke kudlule phela ani yasebenza phela liyani indaba ngoba indaba enhle i-devolution of power hayi asazi konke uzabona ngunkulunkulu kuyewaziwe ngiyabonga basakazi abahle nabalali bakastudio 7 bonke
ye basakazi bakastudio 7 linjani ya olukhulumayo imudlamini ngilapha ekhezi into engikhuluma ngayo lapha nansi mna ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu ngivela yena umbono omuhle futhi lo ngenxa yobana ake sithenxa sonda iqiniso singahlohli ibhaji sithi khona nguphi ufama omuntu omsundu oke wahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke ngakho lo yedwa ngitsho yikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta awenze engakhaleli muntu ngalo mbono ngoba two wakhathi si i-ada ilomlungu hayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanya khona nembali umbono womlungu lo mbono womuntu omsundu uvele kwehlukile uhulumende lo mbono wakhe kawenze ekuphise phambili uzathola khona ilizwe yasuzilikhale ngokuthi akulakule yiwo umbono mina ngobona ngithi kwalo umbono uhulumende kamnangakwa urayit wena uhambise phambili umbono wakho muhle mnangakwa ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempha kwabo
bakithi hlobo livuka njani basakazi bakastudio 7 abahloniphekayo ye bakithi into esingayitsho nje emhlabeni waseZimbabwe mina ngazi ukuthi khona oZuma laboRamaphosa azo nezi zonke izinkokheli zesadidi shuwa zihlulekane ukuma eqinisweni zimele iqiniso njengoba nje umnangagwa esehluleka kangaka Mnangagwa kaphuma esikhundleni kavotelwanga ngabantu aluba wavotelwa ngabantu aluba uyahlonipha abantu akhuluma ngabathi bamvotela bakuphi ngoba nxa kungathiwa kuyayenziwa isurvey kubuye kuzobuzwa abantu laye angaba nenhloni njengakithi emathebhelelendi imaze ngumbulali wabantu bemathebhelelendi lo mama lo nkosikazi kamthwankwa lo futhi angabuya kwazi ukuthi izano leyayikhulumelayo seqalisa ukukhuluma ukuthi emathebheleni ndisiyi-minority. Uyakwazi ukuthi sabulawa yiwo amashona. Sesibe sabe kakhulu abantu besishone. Phela sisesabi nix. Uzathi caphula abantu bemathebheleni ndenye indlela engaphezu kokwacaphula. Akazami ukuhlonipha abantu. Eke zibambe noma sidla imali yezane engakhulumi ngequmlomo. Ubishop lo weRoma ukhuluma iqiniso kamiyeki. Waye behlala bengathandi iqiniso bona. Ngiyabonga.
Linjani bahleli be-Studio 7 endabeni yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus? Khona kubuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethonjeni, ngoba nakuthi umuntu ahlale endlini hlezi ekhangela abantwana, abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalani. Bese kuzindaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni. Lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu. Khangela kathesi umshwanga uthethise uBishop uNdlovu. Emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphuma emzini wakhe, kodwa eyibhale ngabobishop bonke besola into eyenzakalayo elizweni. Kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi onkhona uphuma kuma-minority. Mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hayi uyasinceda vele thina as abethwakazi. Kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi. So kuyakhanya nje, kuyacaca ukuthi hayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe. Thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu as abethwakazi. All alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe, ngoba hayi bakhohlakele kakhulu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Kube lokutshengisela kwabasola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa, kwaba labatshengisela besola abatshengiselayo. Lokhu yikho okuhlangabeze uMongameli Donald Trump ngomvulo eze avakatshele iWisconsin, lapho okwadutshulwa onsundu ngamapholisa inhlamvu eziyisikhombisa befuna ukumbopha. Kungelani lokucetshiswa ngumeya logavena wedolobho leWisconsin ukuthi engayi eKenosha ngoba engaphehla udlakela uTrump, uvakatshele indawo ezatshiswa ngababetshengisela.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Sizabaphathisa kakhulu abalahlekelweyo, kutsho uTrump. UTrump wahlangana labezomvikela hathi imuli yalowo owadutshulwayo. UMongameli Trump yena uke wathi omhlophe wadubula wabulala abantu ngesikhathi kutshengiselwa wayezivikela, kodwa lokhu kusolwe ngabaningi ababalisa ozancintisana naye uMnumzana Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames. But we must not burn. We have to build.
Ilizwe liphakathi komlilo, kodwa silomuntu obasela lumlilo kulokuthi awubhule, kutsho uBiden. Kodwa yena uTrump usole abebandla lamaDemocrats esithi yibo abenza ukuthi kube lodlakela lolu.
Yeah! Yeah! Madlela featuring Boyoyo. Singakagqiki uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume bentathele izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kokuhlala okwenyanga eyodwa lengxenye. Bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo okulwisana lenkohlakalo elizweni. Umeya weGwanda uCouncillor Jason Majale uthi akusikho qiniso ukuthi usetshiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.